sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwaka zomuhle ngolwesithathu mhla ka 19 kumabasa 2023. Igama lami ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Ele Botswana lithi kumele kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo eZimbabwe lonyaka.
Ilizwe leZimbabwe ngibona ngathi kuqakathekile ukuthi alizame ukuthi lixhumane le-embassy yaseZimbabwe ukwenzela ukuthi benelise ukuthi bazwisise ukuthi izizalwane zeZimbabwe zikhona yini esezifikise imbiko kulangale e-embassy ezidinga usizo.
Iyaqhubeka impi yomvukela esabekayo kweLesotho lapho uhulumende weZimbabwe akhuthazwa khona ukuthi ahlenge izizalwane zakhe.
Namhlanje kwenziwa i-vetting abantu baletha amaphepha kwesibili ngoba kuyabe kuqakathekile ukuthi abantu becubungule ukuthi into ezalotshwa maqala liqinisa yini umpeni ngamanga.
Ibandla le-CCC lihlolisisa amagama alabo abafisa ukuncintisa kukhetho oluzayo belimele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ele Botswana lithi ele Zimbabwe kumele liqhube ukhetho olungeladlakela njalo lube ngolukhululekileyo lonyaka uma lifisa ukukhanga osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuba bezevula amabhizimusi achiyeneyo. Kubika umqondisi Dube.
Lokhu kwethulwe ngunkosikazi Gladys Mukhawa, umabhalani kahulumende wakwele Botswana obona ezokudlelana lakwamanye amazwe obayisikhulumi ekade singumhlonitshwa ezolontambama eHebron ngesikhathi kunanzwa usuku lukazibuse lweZimbabwe esigodlweni selizwe leli. Unkosikazi Mukhawa uthe kuqakathekile ukuba iZimbabwe ibe lokhetho olukhululekileyo lonyaka uma ifuna ukuthi amanye amazwe adlelane lalo.
Let me therefore conclude by wishing the government and the people of the Republic of Zimbabwe the best of luck in the upcoming elections.
Kahle ngithathe ithuba ukufisela abantu beZimbabwe inhlanhla ngesikhathi besiyavota. Sinethemba lokuthi abantu beZimbabwe bazaqhuba lolu khetho okuzashiya kungela kuthandabuza ukuthi sekuyisikhathi sokuthi amanye amazwe angene kubhizimusi lelizwe leZimbabwe.
Umeli weZimbabwe kwele Botswana umzana Henry Mkono Weshuro utshele abahambe edilini leli ukuthi ilizwe lakhe lizimisele uqhuba ukhetho olungeladlakela.
It is also heartening to note that the SADC Electoral Advisory Council is currently in the country and their pronouncements have been positive.
Ikula leSADC liseZimbabwe sikhuluma nje njalo selikhiphe umbiko othembisayo ngemva kokuhlangana labazaphatheka kukhetho. Sizaba lokhetho olulokuthula njalo oluzangenisa inkokheli entsha ngendlela yombuso wabantu ngabantu.
Kodwa umnumzana efidlela Ncube ocubungula ngezombusazwe uthi akakholwa ukuthi kungaqhutshwa ukhetho olukhululekileyo.
Kuzabe kulukhetho olokuqala kusuka ngo-1980 ukuthi lube ngolukhululekileyo eZimbabwe. 43 years kasikaze sibe lokhetho olukhululekileyo. Kungenzeka kube phezulu ukudlelezela kumbe kube phansi kodwa alukaze lube khona ukhetho eZimbabwe olukhululekileyo. Ngakho ke angiboni ukuthi bayenelise ukuthi babambe ukhetho olukhululekileyo. Kanti ke lukhetho akulula ukuthi banqotshwe kulo. Isizathu besiba lokhetho olungakhululekanga ukuthi yilwa balunqobayo, olukhululekileyo ngeke balunqobe. Ngakho ke angiboni ukuthi bangasigcwalisa isithembiso sokhetho olukhululekileyo ngokuba balwesaba kakhulu lolo khetho.
Ngusenjalo umgono weshuro utshele Studio 7 ukuthi uhulumende kayali ukuthi uthakazelela uzibuse kuze ngesikhathi isimo somnotho esingamanga kuhle kodwa uthi lokhu kudalwa isiyeso zenotho ezetheswa leZimbabwe ngamazwe angentshonalanga.
The illegal sanctions that were imposed on us had a lot of our young people coming to look for
grace. Izijezo zenotho seziyenza ukuthi iningi lentsha yethu liphume elizweni lizodinga ukuziphilisa. Akula muntu ongabasola. Esikuchoyo ukuthi abantu bengakhohlwa lapho okulenkaba yabo khona.
Ukuthazelela uzibuse Hebron uyicebile Malaba uthi kunenge abawukhangeleleyo njengentsha ukuze kuthiwe bakhululekile.
Bani inkululeko ikhona, sikhona empeleni ngoba kudala lokho esikubona bekungekho ukuthi sibe freedom yokukhuluma lokho esikukhuluma noma ukuyenza lokho esikwenza, I mean ngezinto ezinjengebhizinisi and ezinye izinto in general nje. But also ngiyakubona lakho ukuthi khona kwezinye izinto asinayo yona leyo independence esifuna, kodwa ngiyethemba sizofika khona.
Ocubungula ngezombusazwe umnuzana Zenzo Moyo uthi kulutshwane okungathazelelwa ngosuku lokunanza uzibuse.
Manje nje basabalele bagcwele umhlaba wonke kungenxa yokuthi lokho ababekulwela bekufisa ukuthi kwenzakale ngenkululeko akukayenzakale namhlanje. Labo esithi thina ba sabafaka embusweni ukuthi bathungamele ilizwe elikhululekileyo yibo asebenze abantu babaleke bachiye ilizwe labo.
Bekulabantu abachiyeneyo edilini leli abagoqela abaphathi intambo bakwamanye amazwe abasebenzela kwele Botswana. Iziphathamandla zeZimbabwe le Botswana zisebenzise umbuthano lo ukuqonqosela ukuqatheka kobudlelwano phakathi kwamazwe omabili. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7, ngiSabron kwele Botswana.
Uhulumende weZimbabwe sekhuthazwe ukuthi athathe amanyathelo okuhlenga kumbe ukuvikela izizalwane zakhe ezihlala kweleSudan lapho sokuqhamuke khona impi eqale esigodlweni salelo lizwe iKhartoum kumalanga amahlanu adluleyo. Ukulwisana phakathi kwenhlangothi yezimbili zebutho lokhu bekuqhubeka esigodlweni namuhla. Amabhomba edubuka ndawana yonke njalo kubonakala lezakhiwo ezitshayo. Amazwe agoqela ele Japan lele Germany azise namuhla ukuthi aphakathi kwemizamo yokuhlenga izizalwane zawo. Abalwisanayo kulimpi zinhlangothi zebutho ezimbili. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Tifa Dube uthi uhulumende weZimbabwe laye kumele athathe amanyathelo.
Ngobunzima obuseSudan lokho esikhangelane lawo sokuloko kwaqala ukulwisana phakathi kwama-generals la ayo ahlutula umbuso lokho esikubiza ngokuthi i-coup d'etat. Ilizwe leZimbabwe ngibona ngathi kuqhakathekile ukuthi alizame ukuthi lixhumane le-embassy yaseZimbabwe ukwenzela ukuthi benelise ukuthi bazwisise ukuthi izizalwane zeZimbabwe zikhona yini esezifikise imbiko khona ngale embassy ezidinga usizo. Ngoba kakhulu nxa ukuthi kuya kunje nxa kulezimo ezifana lezana lezi abantu ababedinga usizo kakhulu kuvame ukuthi basebenzise ama embassies ayiwo adlulisa umbiko masinyane kohulumende okuyiwo umsebenzi wawo ama embassy asemazweni ahlukeneyo. Kodwa ke ngokunjalo futhi ngithemba ukuthi labo abantu abakhona ngale izizalwane zeZimbabwe seSudan bakhona ama influential people abahlala labo khona ngale within the community beside ukuthi zisana le embassy abengiyenelisa ukuthi nxa bengayeni uhulumende axhumane labo khona ngale abantu esazi ukuthi ngabantu abavame ukuthi babe ngabadlulisa imilayezo noma nxa kuukuthi kukhona imbiko edingakalayo ukuthi idluliswe phakathi kwabantu lohulumende noma isiya kuma-embassies. Ngabanye abantu njalo bangabasebenzisa bona labo ukwenzela ukuthi kuzwakale noma kweneliseke ukuthi kubonakale ukuthi bakhona yini abaZimbabwe abadinga usizo bahambe baye kwenyulwa bayekhitshwa kulo bunzima lobo bukhona ubuseSudan.
Indaba yokuhluthuna intambo zombuso leDube siyazi ukuthi abalwisanayo laba abakhokheli benhlangothi esijiyeneyo zebutho bahluthuna intambo zombuso kwasekuqaleni kathesi sebesilwabona bodwa EZimbabwe siyazi ukuthi ngo-2017 ibutho lahluthuna elalo intambo zombuso lagenqula umgabe. Kulesifundo yini esingafundwa iZimbabwe nxa sibona okwenzakalayo kwele Sudan?
IZimbabwe babunkomo bafanele ukuthi ifunde kakhulu ukuthi indaba yokuthi kuhluthunwe umbuso yinto engalunganga, ngoba izala izinto eziningi. Izala i-civil war efana nama-civil wars esesiwabonile kwamanye amazwe amaningi. Nxa sithi siyakhangela kusuke kuyukuthi lelo lizwe kwaqala kanjalo kwahluthuna umbuso, kwathi ngemva kokuhluthuna umbuso kwangasavunyelana kuhle, ikakhulukazi khona ngala ama-general kwagcina sekusiba yiwo agcine omunye sesiba leyakhe i-fraction, omunye wabe leyakhe i-fraction, osekugcina kusenza ukuthi kube lama-civil wars esigcina siwabona echiya abantu abaningi behlulukelwe kakhulu, abanye abantu abaningi sebefelwe izihlobo ngento engafanelanga, sekusiba le-civil war, into engasalunganga eminyakeni yakulamalanga. Ngoba ilizwe leZimbabwe njengoba sikhangele lilizwe elisadinga intuthuko eningi engakhangelelanga ukuthi ngitshola kancane kube lento engadistracta ilizwe leZimbabwe libuyisele impilo yezizalwane zeZimbabwe egangeni njengalokho esakubonayo ngesikhathi sempi.
OMelika lamanye amazwe siyabona ukuthi bazama ukulamula inkunzi ezilwisanayo lezi ezilwayo. Singabona iphela leyo mpi maduze yini, njengoba sike sabona kuthiwa sokuvunyelweni ukuthi hayi kubekwe phansi isikhali, kodwa siyabona lokhu ezikhala zisiya phambili.
Ilizwe leMelika angiboni ukuthi lingenelisa ukuba ngumlamuli kulo mvukela, ngoba esikhathini esiningi silokubona ukuthi ezinye izinto iMelika ilokulwisa ukuthi yelamula, kodwa kugcinele kugcine kungasahambi ngendlela efaneleyo. Engibona ngathi ilizwe amazwe awe-AU noma ngithi labo SADC lamanye nje labo ECOWAS yiwo amazwe angathi mhlawumbe anga-intervena, abangayenelisa ukuthi bathi ukuthola i-solution babe ngumlamulankunzi kulokho okwenzakalayo.
UMnumzana Difa Dube ulwela amalungelo oluntu. Sixoxela ekwelebhilithane sixhume isikhulumeli sogatsha olubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, uMnumzana Livid Mugejo, ukuze sizwe ukuthi kulamanyathelo asethethwe iZimbabwe yini ukuhlenga izizalwane zayo kwele Sudan, kodwa wathi kumele sikhulume lesigodlo seZimbabwe khona le kwele Sudan. Imibuzo esiyithumelelo leso sigodlo ayikaphendulwa. Ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change, i-CCC, namuhla lingene kusuku lwesibili lokucubungula amagama amalunga alo asanda kukhethwa nguZulu phansi kohlelo lwe-Consensus Candidate Selection Process. Afisa ukuncintisa kukhetho lwamakhansila lamalunga edale lephalamende oluzaqhutshwa lonyaka. U-Anastasia Ndlovu uyalandisa.
Luqhubekela phambili uhlelo lokukhetha amalunga ebandla le-CCC abafisa ukungena kukhetho olukhulu oluza kwenziwa ngoNtulikazi kumbe ngoNcwabakazi lonyaka. Isikhulumi sebandla le-CCC kobulawayo, uMnumzana Sweden Chiroza, uthi luqhubeka kahle uhlelo lolu kobulawayo.
Namhlanje kwenziwa i-vetting, abantu baletha amaphepha kwesibili, ngoba kuyabe kuqakathekile ukuthi abantu becubungule ukuthi into ezalotshwa maqala liqinisa yini umpeni yamanga.
UNkosazana Thokozani Khuphe, ilunga le-CCC obesamukela incwadi zokuhluza amagama amalunga ebandla leli esigabeni se-Umguza, uchasisa kabanzi ngohlelo lolu.
Njengoba likwazi ukuthi abantu banominethwa, bathe sebenominethiwe kathe sebebuya-ke sebezofila ifomu yama-credentials abo, lokuthi sibekwazi ukuthi khona i-track record yabo iminjani. So yikho esikwenzayo thina esikuvethayo, bebisa ama-CV yabo, sesikuhlanganisa-ke sesikubeka. uhlelo luhamba kuhle kunye okumangalisayo siqalisa izolo namhla silethemba elokuthi kusiyatsha u5 siyabe sisiqedile abantu babe sebeqedile
elinye njalo ilunga lesicc umnumzana Gideon Shoko obesamukela incwadi ezifanayo kobulawayo uthi uhlelo lolu lulakho ukugcitshwa namuhla kobulawayo
vetting officer imi ngi responsible for vetting abantu abafuna ukuya ezikhundleni esika hulumende that is local government le national government lapha silama vetting officers are on 3 silo mama oyedwa umfundisi njalo lo munye ongumfundisi wabuswanda lami hayi ukuhlelo lokuhamba kuhle sibili yes khangela ukuthi siqede namhla ngo 5 o'clock
obesamukela incwadi zamalunga esicc ematobo umnumzana Abednico Bebe lapho abekhona uthi baphuthe kahle uhlelo lolu
siku triple c kade sikulohlelo loku selecta ama candidates yeso lilo esiphezulu kalo kathesi kwenziwa ilizwe lonke so far mina laba kade ngisebenzela khona ematopo hayi kuhamba kuhle sebili akuna problem
isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Nkululeko Mthupha usona indlela ibandla lesicc eliqhuba ngayo uhlelo lokukhetha amalunga azabamela kukhetho okudinga amalunga edale lephalamende lamakhandi sila
sekuthwa kule nomination ngubani oza nominator so sekukhanya ukuthi bona labana vele uwa city esithi abasezikhundleni bona labana ama MPs avela khona yibo abayabe le information yibo abayabe lolwazi bafika nje njalo nje behamba lakho besenza abakwenzayo yonke information ikibo yibo bazinominatayo for instance ngingakhuluma ngendaba esema reserve ngalo ngike ngaba khona ngeza ke ngikhulume ukuthi kungapi kwele Mathebeleland North bekanye abadala leke bedidekile ukuthi asikabi kwazi ukuthi umbani ongenayo ngoba lo khona asimfuni kodwa
ibandla lesicc lakhetha ukusebenzisa uhlelo lwe-citizens community consensus candidate selection procedure kunokuthi kwenziwe ukhetho lwama-primaries kobulawayo kulezigaba ezilithumi lambili leziqinti ezingamathumi amabili lasificamunwemunye ngimele umsakazo we-studio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafichane Abezindaba be-Associated Press babika ukuba eCameroon lithi lilwisana kakubi lamalwe icatsha eBoko Haram. Lithi amalwe icatsha la asebhidlize imizi eminengi duzane lomngcele walelo lizwe leNigeria. EleUkraine lithi selithole izikhali zama-Patriot missiles adingwe kwele Melika. Elizwe leli lacela uncedo lwezikhali lezi ukuze lilwisane kuhle lele Russia. Lokhu kubikwe ngabezindaba abe-Reuters. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lonkosazana Victress Mathutu. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZim imbokodo uxoxa ngohlelo lwabo lokuncedisa amankazana.
Ngibonga Dube, bekumhlangano yeZim imbokodo siyazakala kakhulu ngokusiza ikakhulu ezikoleni zemaphandleni ekhaya eZimbabwe. Lalo basiza ngela South Africa kodwa sisiza kakhulu abantwana emakhaya eZimbabwe. Ngikhuluma nje mhla ka-8 April ngomgqibelo. Inhlangano yayinqusiwe komunye umcimbi wathi khona owenduna uDakamela phansi le-enkayi. Siyinhlangano besihambile khonale. Njengoba sikhulisiwe sacabanga ukuthi njengoba sinqusiwe ngeke sihambe sibe ngesizandla. Njengabomama ngeke nje sifike ebantwaneni lasela obomama nje khona ngale singakhathanga lutho. Sahamba-ke siphethe amathezu sasika khona ngale isipho esisibisayo koDakamela ngama-sanitary pads sanikeza abantwana abangamantombazana bonke kade bekhona lapho ama-sanitary pads noba ngikuthi mbonga ngaso wethu bekhuphiwe kodwa sikubona ukufanele ukuthi angeke sihambe sizandla sike senza lokho esidume ngakho bachiya sinikeza abantu abangamantombazana ama-sanitary pads bahlala bejabule kakhulu ngesetho mhlaka 9 besivele sibesihlele sisiya esikole esisekhezi ngaphansi kwenduna imalaba ngosigangatha i-St Sebastian Secondary School.
Yes, ngathi khonapho-ke belilandani esikole leso.
Vele silo hlelo lethu lokuthi sihambise ama-sanitary pads bekuyisikhathi sokuthi siwahambise ekhezi ngoba sinemba yethu evela khona efunde St Sebastian. Esikwenzayo ukuthi amalunga wonke silawo anikeza back to indawo abakhulele kizo ngakunikeza ama-sanitary pads. So ilunga liyakhetha ukuthi hayi mina ngikhulele endaweni enje ngifunde endaweni enje ngoba sekulithuba lami ama-sanitary pads awahambe lapho engifunde khona. So ekhezi besihambisa i-St Sebastian lapho kufunde khona omunye wamalunga ethu usithole kuhle Malaba owakhona ngale endaweni yakomalaba.
Balamukela njani khona ngapho lapho elihamba khona abantu ezigabeni ezijeneni?
Yazi ngokuya lokho esikhula ukwamukeleka kwakhona kuya lokho kukhula lapho kuthiba kuhle kakhulu. Ngangingabeka ngithi ekhezi kade siye khona e-St Sebastian samukelwe kahle kakhulu sithole silungiselele kakhulu. I-SGB ikhona, umlisa wendawo usigangatha ubekhona, amasobho wendawo wonke ekhona, ama-village health workers, izakhamizi, ama-teacher. Siyamukeleka kahle kakhulu, abantu basala bebonga benoma kakhulu umsebenzi esiwenzayo nalokho esikwenzayo ukuthi sinikeze abantwana ama-sanitary pads. Abantwana ngikhulume ngabo, abanye nje vele uthole ukuthi umntwana umbuzo ukuthi i-sanitary pad yalazi athi vele into engingayaziyo uzaqala ukuyisebenzisa ngoba sesifike lawo thina njengenhlangano yembezeni yembokodo. So lokho nje kukodwa nje kuyasibona ukuthi mthe sikwenzayo abantu kuyabajabulisa njalo kuyathinta impilo zabanye abantu.
Lina liwathola ngaphi ama-sanitary pads lawa?
Ngakutsho ukuthi inhlangano yezivini imbokodo inamalunga. Sikwenzayo okokuqala indlela esikoleka ngayo ama-sanitary pads ukuthi ngenyanga masisiya umhlangano sinomhlangano esiwenza kanye ngenyanga kanye ngenyanga. Masisiya emhlanganweni ilunga lelunga kumele libuye liphethe amaphakethi ama-sanitary pads amathathu ngenyanga ngenyanga. Bese sifika lapho ukuthi siyaphuma kuhambe sicela kulaba abasicela kibo ukuthi sicela ama-sanitary pads. Kwesinye isikhathi siyokuya emamoli siye kumampela sicela kuye wonke umuntu ophuma emoli ukuthi hhayi besicela iphakethi le-sanitary pad. Sizama ngazo zonke indlela ukuthi indlela esiwaqoqa ngakhona. Lapho nje esibona kule thuba lokuthi lapha singathela ama-sanitary pads siyangena siyacela ebantwini. Into engiyithandayo ukuthi abantu masicela baningi abantu abasisapotayo kakhulu amakhampani amaningi ngabala nje ukuthi sibe amakhampani amanye nje kuna futhi siyahamba kube nebhokisi abasinikeza lona abasinikeza ne-transport yokuthi siye lapho siya khona konke lokho nje sikunikeza kuxhasa elizele ebantwini ngakithi.
UNkosazana Victress Mathuthu ngomgcini sihlalo wenhlanganiso yezim imbokodo obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Amabandla okholo lwesiKristu athi alokhe eqhubeka ngomkhankaso wokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa emanyene lenhlanganiso ezizimeleyo. Amapolisa athi asebuphe abantu abedlula inkulungwane ezinhlanu lamakhulu amabili 5245 selokhe esungule umkhankaso wokubopha abaphatheka ekuthengiseni lekusebenziseni lezi zidakamiswa. UNkosazana Rumbizai Mbewe obona ngokwethulwa kwemibiko kunhlanganiso kugatsha lwabatsha kunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uchasisele uStandikile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
I-NUA program leyo ukuthi sizama uku-raise awareness kubontanga ukuthi khona siyehlisa inani labantu abathatha izidakamizwa njengama-church sekumele phezulu kube yithi esiqalisayo because ama-youth lawa asema-church ethu. So it's easier, kulula kakhulu ukuthi thina sibathole ngoba bakhona emasontweni. Then thina njengezimo ziphethenalayini silama infrastructures kuma-areas esisebenzela yiyo labo bakhangelele ukuthi babe ley'nhlelo zoku-raise awareness kuma-areas abo on i-drug abuse njenga emalangeni lapha emashumi amayeko emashumi bakhangelele ukuthi babe le-awareness campaign yabo
but in Gila, we are not able to come and see you. It was a system in Gila, about every sports car is a sports tournament. So the tournament in a level can be seen by raising awareness by cooling around in the morning. So, I'm sure I'm going to be able to do this. Especially accessible to my area. Mogu aneskat, so I was saying that my results are changing, which I usually do via saving and I are saving.
Kwa tu wabe la mugela njani, wana labo haba sakulayo, wakanya bele sfiso yini, so gula lela umbigo weni.
Sakulima labo yini, wakanya india hona wa izisisa shiwiki. But also from the routine, I think that the awareness is another one. I want to have a already into it. And utility is another one. I want to it's a process. You know, I saw one day thing, but yeah, when I was a few of the younger, I was a corner about the cooking disease.
Pagatua Labo Bantu, Abaneni, Ivat, Abafana, Wumping Amankasa.
Abaneni, one could never fan, but Iraqi Labafana, Abaneni, Amankasa, a corner, but Babichani, it was landing on the Labafan, because Abafana, Abaneni, one could.
Lila Zesin, Lizing, I see those of Fola, M. Quatroiners of Kulumisana Lab, Matup.
As we tell a similar, you see, Silana, will I understand the love, like a marital patrice, which Abadis Wabuna, which I look at school, kids with, then we be saving to Ama institution, the Swanagan, then Abanet is like for a counseling. Even Aban, other things, the student alarm, we've been trained to do the counseling, so level, also the saving to. I'm a pastor, the students are allowed to get counseling. Besides, but we have a counseling session. Then, now, on a lama referral pathways to India in the Pavanga Tola Commissions.
Long Kosazana Rumbiza Imbewe, Obonango Wetulagwe, maybe go Yensanganiso Zavacha Gubanda, Les Zimbabwe Christian Alliance, Ubetuka, Etunweni Los Tandigil Mslanga, Way Studio 7.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile kumsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Live talk lamhlanje kuhlelo lwabe Zimbabwe abahlala kwamanye amazwe sixoxa ngozibuse onanzwe eZimbabwe izolo. Nxa lifuna ukuphatheka kulolu hlelo lifake imininingwane yenu ekhasini lethu le VOA Ndebele lingaya njalo ku VOA Shona. Siziqibe ngebezihamba phambili. Elebotswana lithi kumele kuqhutshe ukhetho olukhululekileyo lonyaka eZimbabwe olungeladlakela. Iyaqhubeka impi yomvukela esabekayo kweleSudan lapho uhulumende weZimbabwe asekhuthazwe khona ukuthi yahlenge izizalwane zakhe. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lihlolisisa amagama abafisa ukuncintisa kukhetho oluzayo belimele. Kwanele mthwaka zomuhle olivalelisayo nguntungamili Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.